Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ithuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesithathu mhlaka 10 Nkwenkwezi 2023 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
abona kunazelele ipressure esitematini yikho yokuya ngendlela abakuya ngayo, ngoba akususe ukuthi manje kuyegadisa kanjani kulolu lomhlolo ngazo ngezinye indlela. Izanti ezingamukutshela ukuthi kulento ezenzakalayo isandla sokumele singakwazi ukuthi kwenzakalani.
Kulandela ukukhonana kokukhulu kwabantu abaningi elizweni, umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje wesule izikondiso azethule izulu ebezisithi uhulumende akaseyikwazisa uzulu ngokusetshenziswa kwemali yakhe kunhlelo zezempilakahle.
Abanye even besenza ilima, uyathola ukuthi uyenza ilima ngakonje, ayenze ilima okuthi uzathola abantu bakhona baphika amabhorabhorabhora empatshi, thina senzeni njengamafilejeji?
Amapolisa wewange namhlanje aphume ijumo ikhulumisana lezakhamizi ikakhulu abasakhulayo lenkokheli yomdabu ngenhlupho zokudlwengulwa kwabantwana lezidalwa yikusetshenziswa kwezidakamiswa. Abenhlanganiso yentathelizindaba zakwamanye amazwe, i-Association of Foreign Press Correspondents, bamanyanela benkampani elungisa amanamnede e-PepsiCo ukusungula uhlelo lwezifundo zasebulenjini eziphathelane lokulima. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulandela ukukhonana okukhulu kwabantu abaningi elizweni, umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje wesule iziqondiso azethule izolo ebezisithi uhulumende akaseyikwazisa uzulu ngokusetshenziswa kwemali yakhe kunhlelo zezempilakahle ezifana lokuthenga izimoto ezithwala izigulane ama-ambulance, imithi yezibhedlela lokunye okokusebenzisa. Uzulu uhlabe omkhulu umkhosi izolo kulandela ukuphuma kweziqondiso lezi kugwalondaba lukahulumende ole Government Gazette. Iningi belisithi uhulumende uzama ukufihla ukuchaphazwa kwemali kazulu kanye lemisebenzi yenkohlakalo engabe isenziwa iziphathamandla zakhe, efana laleyo eyabangela ukuxotshwa kwaye ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo umsebenzi. Kodwa unobhala omkhulu ehofisini kamongameli umnumzana Mishek Swanda uthe uzulu kumele achaye iziqondiso lezi indiva ngoba zifakwe kugwalondaba lukahulumende uMnangagwa engakwazi, ngokunjalo uthe aziyikho emthethweni. USwanda uthe uhulumende uzaqhubekela phambili esazisa uzulu ukuthi usebenzisa njani imali kunhlelo zempilakahle njengalokho bekuvele kusenzakala. Wengeze wathi basaphenya uze babone ukuthi iziqondiso lezi zivele ngapi uMnangagwa engakwazi. Kodwa ucubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi uhulumende usezama ukucatsha ngomunwe.
Lokusegcekeni ukuthi sibona ngathi uhulumende wethu ngabona kunanzelele ipressure esitematini yikho sekebuya ngendlela ababuya ngayo, ngoba akususe ukuthi manje kuyegadisa kanjani kulolu lomhlolo ngazo ngezinye indlela. Izanti ezingamukutshela ukuthi kulento ezenzakalayo isandla sokumele singakwazi ukuthi kwenzakalani, esokudla kazo singakwazi. Kuyatshenga ukuthi ma uhulumende senjalo kanasire njengohulumende obambeneyo uthi ukuthi ilizwele liyantengantenga yikho siba nosihlupho olunengehlanayo ngezinye indlela. Uhulumende amasono wathi awuchatha ngokuni umsindo obekhona yiyo senza ukuthi kube lani inothisekikhithwa esithi ubuyisele emuva lokade ngisokukhithiwa.
Ukhona kungenzeka kanjani baba Sibindi ukuthi iziqondiso ezifana lalezi zifakwe kugwalo lukahulumende lolu yena umongameli Mnangagwa engakwazi?
Kona oko kungenzakaliyo kunazeleka ukuthi nxa into izaba ngumsondilagazethe inezigaba ezibalulekile siyamaphethisi njalo kubalulekile ukuthi sikhale endaweni yanihofisi izifike ekugcineni kuthi yena ngokwakumongameli akubhalise lokho. So abantu bekhuluma vela kuzise ngendlela kuthi ukuthi bazama ukusitheza ingayebela kule mthetho eminingi esiyabhasayo ingena nge-gated door, yikho bazama ukusitela khona. Kodwa we are saying ilizwe leZimbabwe linamasitize eswazi abakhuluma iqiniso ukuthi hhayi nabana ukhona ebele ngqondo yalento ukuthi akhanye ukuthi benzelenzo ye-crafting bethenga izinto kodwa sebebona ukuthi hhayi uZulu kumyanzelelo wenza umsindaba kwelemoka abavume ukuthi baxolise lapha abaphathi phambanise khona auzokulungisa bengajadi ngoko i-president bengakwazi sibona ngathi ngokwenza njalo abantu beZimbabwe basibamba njani leso babona ngathi asicabanga kuyinto ebuhlungu naleso.
Alubana kazesulwanga lezi ziqondiso beziza kuba lomthelela bani elizweni kakhulu sesikhangela ukuthi konke okwenziwa nguhulumende ekuthengeni amaphilisi, impahla yezibhedlela, ama-ambulance bekungasoze kube kusaziswa uZulu.
Imbozi emsikhona laphana yikho phela umphakathi esewahlaba umkhosi ngokuthi lapha sekule ngozi. Vele eZimbabwe sikhala kakhulu ngokugwelegwele esiyi-corruption. Bese kuzaba nendlela ezinengi zokubana lezi mpahla zithengwasemthethweni kube lokutshontsha okunekube kuzenzakala. Kube le-corruption eningi abantu bechatha ngokuthi vele osaphalanga. Njalo vele awusoze usebenzise imali kahulumeni ezingama-public funds. UZulu bese kuthiwa angatshelwa yikuganga vele khona okona kodwa. Okungavunyelwa eZimbabwe, okungavunyelwa umhlaba wonke. Soke thina njengeZimbabwe besesifuna ukuphila ngendlela leyane yalemuva. Sesedlale zonsuku leyo nto abengaphangevunyelwa ngoba ilengozi yokuthi yonke imali esesetshenziswe ngabantu yasezohulumende sama-public funds. Omunye nomunye isihlalo seZimbabwe le-right yokuthi abekwazi ukuthi imali eyisebenzeni kungani isebenze khonokho. So iqinisweni vele linto lingasozisebenze ilizoyenza ilizwe lesithole futhi ngamandla okuya nendoa vele zingabayanga ngenxa yokuthi kule-corruption into zabo zezingazihambi kuhle akula-transparency.
Umnumzana Ambrose Sifindi ngocubungula ezombusazwe njalo isiphathamandla senhlanganiso yezakamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Amapolisa awewange namhlanje aphume ijumo ikhulumisana lezakhamizi ikakhulu abasakhulayo lenkokheli yomdabu ngenhlupho zokudlengulwa kwabantwana kanye lalezo ezidalwa yokusetshenziswa kwezidakamizwa lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo. UNokuthaba Dlamini weStudio 7 usethulela lolu daba eseVictoria Falls.
Izakhamizi zikaChechete eMathebeleland North ezibe lomhlangano namhlanje bezikhala ngokwanda kwezehlakalo zokudlengulwa kwamantombazana kanye lodubo lokuthatha izidakamizwa ikakhulu kwabasakhulayo osekudala ukuthi iningi libe yizigilamkhuba. Unkosikazi Dorica Ndlovu ongumabhalane wesigaba lesi ubike ngolwesithathu emhlanganweni wesigaba ukuthi umthetho ulokusilela ekukhulisweni kwabantwana.
Yathola umakhelwane ubaba i-abuse umntwana emrephile sibubona ukuthi umntwana urethiwe nguyabe lama 9, 12 to 12 years khonapha but uthole ukuthi umama uyabekwazi uzosokuthoka nomama ukhithele inkomo ngobaba embhadala ukuthi engareporti kuvala icala umama ezivalelele umntana wakhe elalele ubaba. Ubaba ethi ngamanye akubhadala inkomo ungayikhulumi leyo ndaba. So thina ngase usihlukumeza ukuthi khathi manje umama yena uma ngizala umntwana ehlule ukuba uzwa ubuhlungu ngaleyo nto but iphelele emoyeni nje. Iphele kuzala kusikhathi umntwana ibe imbone ukuthi umntwana nangusifanelele lo baba but iphele emoyeni esigabeni. Kuyasihlukumeza kakhulu njengezakhamizi lokho kakhulu. Kakhulu bathi sifanze kusethini umnikazi wendaba esithulile.
Umnumzana uLungisani Weza yena uthi udubo lokudlengulwa kwamantombazana amancane luqheliswa ukuthi omama abafuni ukuthi kumangalelwe owesilisa ngoba engubaba womuzi.
Omama babe sisaba ukuthi kuthiwa ubaba nqesilile lomntwana bathi khona na ngingathinga ngizaphelelwa ngumendo ubaba ngixoshi yedubulile but 19
Usabhuku we-BH37 umnumzana Chancel Mpofu uthi labo njengenkokheli yomdabu kabaselamandla okwenqabela lokhu ngoba bengasahlonitshwa.
Into enginanzelela mina ukuthi singaze sibe siyathethiswa kumbe kulomthetho. Izinto lezi zithengiswa local ezitolo emalayini nethu. Abanye even besenza ilima, uyathola ukuthi uyenza ilima ngakonje. Ayenze ilima okuthi uzathatha abantu bakhona baphiwa amabhorabhorabhora empanje. Thina senzeni njengama-villages.
Lawa mazwi abuye agcizelelwa njalo ngumabhalane uNdlovu.
Umntwana esithaleni njengokucala celeni, njengokubacrosa khonapha eZambia, besazithathela, bacrosa ngamaiinto zabo zenalezo. But asese kulesikanka futhi okunye umngane kamngane wembanje, akusethiwe mbanje, kuthiwa isikanka, sibadala wesa, abantu abasahloniphi, hlanga la kutshela idoda elitshela inhlamba. esicabekayo ngoba vele bezidalela umntwana grade 6 to 7 sekukhula benjalo abasafunda esikolo sebevele sezihlalela phansi.
Omele amapholisa uSergeant Pofeya ukhuthaze izakhamizi lezi ukuba zibike inhlupho lezi kiwo. Ubuye njalo wazisa uZulu ukuthi izidakamizwa esezihluphile. I-Crystal Meth ekhuthaza ukuthi uZulu amangale yiloba ngubani ozatholakala ethengisa okudakayo.
Ukuze wani umntwana angathatha ama-drugs, uyabe uyazi ufundisa wakho.
Afundiso lo, umuzi wonke sofile.
Sofile, hani? Ikhathethethe village yonke sefile, hani? Because of mina engihlanyelayo imbange zami engiphekayo isigodo ekhaya sami engiphekayo ithototo yami engiphekayo kumbe wengithengisa intshengo kanti utshwala vele kwathiwa ukuthi thina siyapheka nxa sisenza ama-cultural functions ethu kodwa asivunyelwe ukuthengisa.
Lolu duko lwezidakamizwa alugxilanga kulumango kuphela kodwa lusabalele elizweni lonke jikelele. Abezetherapy bathi sebebophe abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 6,000 lokhu ebekalileyo uhlelo lwabo lokuhlasela ngamandla abathengisayo lokukhuthaza labasakhulayo ngokuthathwa izidakamizwa. Abanye balaba izakhamizi eziyisikhombisa, omunye wabo eleminyaka edlula amathumi ayisikhombisa elupane, abafecakala belima imbanje ezifuleni. Ekugqitshweni komhlangano wanamhlanje, kuvunyelwane ukuthi kuzahanjwa kuyevuselelwa, kuqiniswe amakomiti okuvikela abantwana awe Child Protection Committees. Zivumelene njalo izakhamizi ukuthi kengezwe kuqiniswa amaqembu ezakhamizi okuzivikela awama neighborhood watch lokuvuselela ezamasiko ekukhulisweni kwabantwana ikakhulu amantombazana ukuthi batshele abadala nxa bethe badlengulwa. Imele iStudio 7 ngekomvuthu nginguNokuthaba Dlamini.
Abongi sebetheba sebetshele uhulumende ubana akabaphe iholo elingamadola ngamakhulu ayisichiyagalombili lamashumi amane emadola lemelika US dollars 840. Lokhu kuvele ngesikhathi ikomiti ekhangele ezempilakahle ibhoda elizweni lonke isizwa izikhalazo zabempilakahle. Abongi bakhonone ngungwaphi wa incwadi zabo zokuqeqesha lapho sebeqedile iminyaka emithathu besebenza kuhulumende okubizwa ukuthi yibonding. Lalapho sebesiya sebenza kwamanye amazwe uhulumende ubikwa ebahlawulisa amadola ngamakhulu amathathu emadola emelika okuyimali abangayenelisi ukuyithola. Obathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvele ngesikhathi ikomiti ekhangele ezempilakahle ibhoda elizweni lokhe isizwa izikhalazo zabempilakahle. Abongi bakhonona njalo ngokungaphiwa incwadi zabo zokuqeqetsha lalapho sebeqedile iminyaka emithathu besebenzela uhulumende okubizwa ukuthi yibonding. Lalapho sebesiya sebenza kwamanye amazwe uhulumende ubahlawulisa amadola emelika angamakhulu amathathu i-$300 okuyimali abathi kabayenelisi. Bobulawayo ikomiti yezempilakahle ibisa sibhedlela se-United Bulawayo Hospitals namhlanje lapho abangwe abathole ithuba lokwethula izikhalazo zabo. Umnumzana Bhekumuzi Ndlovu umongi uthi uhulumende kumele aqakathekise izisebenzi zakhe ngokubanika iholo elihambelana lomsebenzi wabo langokufunda kwabo.
Njengabongi ufanele sikhumbuleke nguhulumende, uhulumende ehlale lokhe ekhangela izikhalazo zethu ngoba isizo sikhalazo zamanga kodwa kuyizinto zeqiniso. Akwenzi ukuthi umuntu ethi yena ekhangele impilo yomphefumulo womunye umuntu kodwa ebese yamukela imali engamsebenzeliyo empilweni kuba nzima ukuthi esebenze. Ngakho ke uhulumende kufanele iqakathekise abasebenzi bakhe ebanike ihole elihambelana lomsebenzi abawenzayo ongumsebenzi omkhulu kakhulu ongafanelanga uthathele phansi.
Unkosikazi Sanele Moyo umongi uthi kungalesi sizathu iningi labongi sebebaleka elizweni besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe.
Ukuya phesheya kungcono kakhulu ngoba kathesi imali esiyiholayo ayikwani lutho, asenelisi ukuthi sinakekele izimuli zethu. Kunje sowezikolo zivuliwe kufunakala ama-school fees ebhadele aphelela. Ayihluleka lokho abantwana bayaxoshwa ezikolo ngapha sabe sifuna ukubhadala amagetsi lamanzi ezindlini. Lo hulumende kasikhwezelanga iholo la last month asazibumbe sichiyelwe nithini. Lokhu kusenze sibe demotivated lasemsebenzini.
Unkosikazi wakhekile Jele uthi akula ngenye indlela ngaphandle kokuba umqhatshi angezelele iholo.
Imali esingayamukela kuhulumende ngase sithe usehlulekile $840 ukuthi vele sifune sikhuluma nge-RTGS leleliwa ivalue nsuku zonke akwenzi vele kuyasifisela emuva. Khathi sinxa ungakhangela i-Nurses Council vele imali yakhona ifakwa nge-$ i-verification fees $300 and even lama practicing certificates ephekwe nge-$ ibhadala nge-prevailing rate eyalelo langa vele okusho ukuthi vele i-salary yethu sokumele ibe in-$. Ngaphandle kwalokhu vele i-exodus yamanesi izaqhubekela phambili.
Asanelisanga ukuthapha ilwizi likamnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association iZina esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, kodwa uchaze ukuba abongi bakobulawayo batshele ikomiti yezempilakahle ukuba uhulumende kufanele aphe abongi iholo eliholwa yilabo abaphetheya kwelizwe, okutsho ukuba bakhangelele amadola azinkulungwane ezimbili zemali yeMelika i-$2,000. Esithi lokhu kuzakwehlisa inani labongi abatshiya umsebenzi besiya phandle kwelizwe. Ingcwethi ezibona ngamalungelo ezisebenzi zithi ukuxoxisana kukahulumende lezisebenzi zakhe kuyinto eqakathekileyo njalo ehlala isenziwa, kodwa impumela ayikaze ithokozise izisebenzi ngoba zibona kuphela umqhathi esenza umathanda. Uhulumende uvame ukupha izithembiso ukuthi uzakhangela izikhalazo zezisebenzi kodwa engaphuthisi izithembiso lezi. Abongi labongikazi abaningi sebechaphe ingcele betshiya imisebenzi elizweni ngenxa yeholo elingabaphilisiyo njalo belanda amathuba ongcono kulalawo abathola elizweni. Abongi bakhala ngokuthi akusebenzeki nxa bezamele bacabange ukuthi imuli zabo zizakudlani, ngakho kumele banake imphefumulo yabantu. Abanye njalo bathi sebephila ngokuthengisa khona emsebenzini okuyikho okubaphilisa ngcono kule mali abayiphiwayo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abehlanganiso yentathelizindaba zakwamanye amazwe e-Association of Foreign Press Correspondents bamanyene labenkampani elungisa amanamnede e-PEPS Company ukusungula uhlelo lwezifundo zasebulenjini ezibhadelane lokulima. Lezi zifundo ziyabe zigxile ekucebisaneni kwezokulima ngodubo oludalwa yikuguquka komkhathi, i-climate change, ole regenerative agriculture. Umbuzo omkhulu osemlonyeni yabaningi ngothi kuyini sibisibili i-regenerative agriculture njalo inceda njani abalimi. Uhlelo lwezifundo lolu luhamba phansi kwendingimba ethi regenerative agriculture, a powerful tool to fight climate change. Lwenziwa ngesikhathi kulokukhathazeka okukhulu emhlabeni jikelele ngenhlupho ezibhekane lomsebenzi wokulima kungenxa yokuguquka komkhathi. Abaqoqa lezi zifundo bathi zihlose ukupha ithuba intathelizindaba ukubana zithole ulwazi olujulileyo ziluphiwa zingcweti zokulima, osomabhizimusi, abezemfundo ngalolu hlelo olweregenerative agriculture. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uMongameli Joe Biden weleMelika ugqibe umhlangano wakhe lenkokheli yamadale omabili awePhalamende athi eleSenate lele House of Representatives izolo kungela kuvumelana edabeni lokwengezwa kwesikweledi zelizwe. Abakade bekulo umhlangano owenzelwe esikolweni sikaMongameli eseWhite House eWashington DC izolo bavumelene kodwa ukuhlangana njalo ngolwesihlanu ngodaba lunye. Ingcwethi ezicubungula izomnotho zithi amaqele omabili nxa engasavumelananga kuza kutsho ukubana eleMelika lizakwehluleka ukubhadalela izikweleti zayo okwakuqala embaleni yaleli lizwe. Kuzoba labanye abakwamanye amazwe ababuthene emngceleni weleMelika leMexico bemelele ukususwa kweziqondiso ezabekwa ngesikhathi sokuqhamuka obhubhane olwe COVID-19 kwele Melika zokwalela ukungena kwabantu elizweni ukuzodinga ukuphephela. Lesi siqondiso sima ukusebenza kusasa mhlaka 11 Inkwenkwezi. Kodwa uhulumende wele Melika uthi ukususwa kwalesi siqondiso akutsho ukubana amasango wonke emingcele yonke yelizwe izahle ivulelwe umuntu wonke. Esigabeni lapho esiphatha indaba zabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Namhlanje sixoxa lonkosazana Nobuhle Ajiti. Unkosazana Ajiti usanda kuncedisa omunye undoda waseJohannesburg kwele South Africa otshiywe elengane encane ngemva kokubhujelwa ngumkakhe. Asimzweni exoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Siyaxolisa ke bakwethu, imtshina yethu singani zabuyela ke.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lizaxola-ke lapho sesizalethulela-ke ingxoxo enziwe nguGibbs Dube owe Studio 7 lonkosazana Nobuhle Ajiti oseSouth Africa, yena-ke osanda kuncedisa omunye undoda waseJohannesburg khona ngale ngaseSouth Africa otshiywe lengane encane ngemva kokubhujelwa ngumkakhe.
I-organization le ithanda kakhulu ukuxhasa abantu abaxakekileyo ngezempilakahle, abantu abaxakekileyo ngesimo somnotho, laba abahlala esitaradeni nalaba abashoneleyo abangela plani ukuthi bengenza njani ekuhlanganiseni ukuthi bayebeka.
Singathi luqhubeka njani uhlelo lwakho lolu?
Ngingakubeka ngesimanje ngingathi ngisebenza nge-yellow line because anginayo i-organization engixhasayo kulo msebenzi engiwenzayo. So isikhathini esiningi ngisebenzisa amandla aphuma kwelami ipokethi and namandla aphuma kulaba abalandeli bami, especially laba baku-Facebook.
Badala ukunceda njani abalandeli bakho bona?
Uma ngihlangane nomuntu onenkinga embona ukuthi le ngaphezu kwamandla wami, ngiyakhulumisana naye lowo muntu. Uma ukuthi athathe isithombe ngiposte laphana ku-Facebook, ebese ngibhala udaba lwakhe lonke nama-details okuthi utholakala ngapho laba befuna ukuzibonela ngawo abamehlo, and then bese sibona ukuthi thina sixhasa njani mina nabo abalandeli.
Kusukusela ngesikhathi lapho waqala khona uhlelo lwakho lolo, siwuncede abantu abaningi kanganani?
Especially kulaba embahambisa ekhaya ebengababala kakhulu. Last year kuphela sigcine sesihambisa abantu abafika 44 abasuka from Estaraden besiya ekhaya, nabaphuma ezindlu ina baxayile abangasakwazi ukubhadala irenti besiya ekhaya. All in all bekuyi-44 this year only. So far abantu esengibasizile ngokuba ibisele emakhaya kubo, both abalapha eMzansi nabasekhaya kithi kwele Zimbabwe laseMalawi le-Mozambique. So far sebefika 18.
Singathi kukhanya likhuphuka inani labantu abangani bathwele nzima khona ngapho eSouth Africa, kumbe njani?
Uyakusiba wesi ngoba uma bekile mesiyi lokhu ukuthi ungachaza umuntu layo uyathola ama phone number akho la anikezelwana nawo nenkinga bonke begcina sebengcwalela ngabe kwenzeka ndibone ukuthi inbox yami igcwele njani ngilanga I get more than 800 inboxes abantu abadinga usizo isiza indaba ye school fees because nokufundisa abantwana especially abaxakile abahleli ezindlini bengayo esikolo olabo kuthiwa balala bengadlanga emdeni yabantu abalala bengadlanga indaba yesimo somnotho ukuthi ubanze lahlekelwe umsebenzi kumbeni njani kube lela abahlala esitaradeni isiza abaningi kwakuyilabo kuthiwa balahlwa izihlobo or basuka baphelela yikho konke bagcina sebezibona besesitaradeni baningi kakhulu and to a point ukuthi I'm failing to keep up ngigcina ngasakwanisa engasenelisi okungifosa ukuthi sometimes ngivuke lami ngicima ifoni ithi lami lokhu lamanzi akwanisa.
Yes, sizokuthola usanda ukunceda ubaba ofelwe likhosikazi lakhe.
Ngathola i-tip off ngomunye umuntu owayesuka esifeni ethi lapho asuka khona esifeni uthole kulusizi lodwa uthole ubaba olomntana omncane ona 2 days nabosisi bakhe esifeni sakhona. Ubaba lowo beshonelwe unkosikazi nesikhosikazi washona engagulanga waphonga ukuba nama-complications eqeda kubeletha esefikile endlini wasuka washona ethi umntwana ole 2 days. So ifamily le beyivele ifamily nje engekho right bebezihluphekela okokuthi even umntwana abe-first born ina-9 years manje ayikazi yena sesikolweni bebenga-afforti even ukuthi umntwana esikolweni bebengabantu vele abakolodala lapho abahlala khona bevele bedonsa nzima. So ukufa kukankosikazi ukushona kukankosikazi kwenze kwaba wesi for ubaba. So ngaya khona ngacheck isimo ngathola ukuthi vele lokho abantshela khona yikho ngoba uma ubaba ngamthola efide umntwana amanzi ngesipunu kusho ukuthi kwakungela yona i-feeding bottle igula lokuncelisa umntwana kwakungela ama-pampers kungelani ngoba isifo sikamama sasuka sajuma wonke umuntu nje. So sasesibuza ukuthi singasiza ngani basho bona ukuthi yona yokuya beka unkosikazi ayikho yokuya beka umama ayikho. So singaqala noma singaqala nge-emergency yokuthengela umntwana obisi nama-pampers nani but inkalakatha yile imali yokuthi bayebeka umama ekhaya.
Unkosazana Nobuhle Ajiti umqondisi wenhlanganiso yeNobuhle Veggie Foundation. Lapho ke limuzwe exoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa ecingweni.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lilalele kumsakazo we-Studio 7 e-Voice of America sisakaza sise-Washington DC. Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lwabamaphepha okuhlala kwele South Africa asephelelwa yisikhathi awe Zimbabwe Exemption Permit ZEP. Isikhathi sethu asavumi kwethu ukubana siqhubekele phambili silokhe sisonke. Kodwa ke engizakwenza singeke hlukani izihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokela. Kulandela ukukhonona kwabantu abaningi elizweni, umongameli Emmerson Mnangagwa namhla wesule iziqondiso azethule izolo ebezisithi uhulumende akaseyikwazisa uZulu ngokusetshenziswa kwemali yakhe kuhlelo zezempilakahle. amapholisa awewange namhlanje aphume ijumo ikhulumisana lezakamizi ikakhulu abasakhulayo lenkokheli yomdabu ngenhlupho zokudlwengulwa kwabantwana. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethula namhlanje olivalelisayo ngupractitis Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.